Asawa yihlunga khangela even ama deaths ayenzakalayo kathesi. Abantu abangcwatshwayo kathesi abale 8 balutshani kakhulu compared to ama early and up to year 2000. So abantu sebebulawa ngeminye imikhuhlane. Abaningi bakhona phela sebangena they are cared for abaningi bakhona. Ungabona esifa uyabe engabuyanga kuzotestwa angene kuhlelo lokuthi abephathiswa ngamaphilisi langokudla.
Sesikhangela lokho kokuthelelana igcikwane, zikhona inhlelo zecouncil phokuthi abantu bazivikele.
Oh yes, emakliniki kukhona kakhulu ngoba nti yikho lapho abafundiswa khona bephiwa konke lama condoms everything. Ukuthi bengayi emacansini nxa bengela ma-condom. Emakliniki kuyasetshenzwa sibili, abantu bayaphathiswa ngamaphilisi. Ukudla khona kokuthi ezitolo kukhona. Nxa uvele ufuna ukuthenga ukudla readily available kuma-supermarket, kuma-market, kukhona konke lokhu, ukudla kukhona sibili. Compared to 2007, 8, 9. I-challenge ikhona ukuthi abantu abaningi abasebenzi, but laba abale mali zabo bayenelisa.
Na kodwa lona idolobho lakoBulawayo lihlanzekile yini, njalo akula ngcikeza liyana ebangela eminye imikhuhlane?
Ngibona ngathi iBulawayo so far is the best eZimbabwe ngoba asikaze sihlangane nemikhuhlane ezihudo kumbe ucholera kumbe what kind. Ama-sewage avalwa as and when they okay.